Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuLwezi 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza ireport le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Ngomongameli samqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikhomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlabezisele uzakwazisa nini, njengoba wazele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenza amakomishini akudala okokuthi ayisa ngethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminista wezemali ukhulumile uProfessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala ama-supplier okuzayenza ukuthi la ama-supplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumarket yandi. So kushoda iyashoda but ifuel.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo. Namhla eStudio 7 lomhlangano kobulawayo lapho kuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo owe-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ikhomishini ekhokhelwa uMnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhla ka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile loluhlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli salikhomishini uMnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Ukuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwalo ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethesa na umlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu mbani. Kwadutshulwa abayisithupha, kwalimala abambalwa, kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo loMnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlabezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba le-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abesesitsho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi ikhomishini iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sokusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba uqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza ukuze kuye kusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhloliso wezamanitsheni uyabungiwa amahola amabili kodwa awuqede ngehola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, ikutholile abafakazi abaningi, yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikomishini yokulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu.
Bazingcishi emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kuhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinye izisebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizingcishi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudilisisa khona ukuyabuza labo attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibunethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwemukelwa ngamahlaba ezulu wonke. Lanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlaba ezulu uzakwazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayehlangethula ingwalo bese zifakwa ekhabothini.
Lo mnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Muhlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kubuya kusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakwaBulawayo. Kutshone kule ndwendwe zemota emagalajeni namuhla. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi we 60 cents le 7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa lakwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni okuzabangela njalo ubunzima ebantwini ebavele besidla imbuya ngoluthi. Enye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wafutha laba amagaraji kukhanya kulama queue kukhanya ngani bamafuweli bebenakho ukuthi bebezitshela ukuthi abasozilithengise le fuel abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ungakabakhumbula ukuthi midnight namuhla ifuel izakhwela I think nge-6 cents i-diesel 7 cents ifuel. So laba I think bebefuna ukucapitalize labo ngefuel kodwa kumane abalakho ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetulo ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabi ngaphi?
Kathesa amagaraji amaningi athengisa
$43 to $44 imbangela emqoka bekuyikuthi abamagalaji bayigcinile bemelela ukukhwela kwentengo.
Ungakhangelisisa ayisikho kunokuthi kumqoka ukuthi bebeyigcinele ukukhwela intengo inlutshwane abalayo. So laba bezama ukuthi benze imali ngencutshane ungakhala kubhizinesi ukuthi i-seven cents le-six cents liyana babezayenza for free ngoba bona basebenzisa all stock ukuyithola bengawoti nge-price entsha. So ukhangelela ukuthi umuntu wegaraji ayabe khangelela into ayenza engcosana naleyo engamdonsa yegatshana kodwa liyashoda njengoba uthini ngaphambilini ukuthi uminista wezemali ukhulumile uprofesa Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethe yande. So ushoda iyashoda vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona ukushoda kwenza ukuthi abantu esikungesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kana bezokwenzakela futhi anezive le-confidence ukuthi ifuel isikwanile kuzayenza ukuthi ihulumente esenze imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza ntani ngayo azengelayo eJerusalem sizayithola kodwa nxa ukhangele vele kuzahluba ngoba yekhefini lechristmas futhi akuba ne-demand ekulu kwindaba zesiyoni ngoba bantu balakuhamba emakhefini kumaholide lapha emakhaya nabaya endaweni zokuzithokoza kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukhwela kwefuyeli lokho okwenzakalayo kuthi kubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba ifuyeli ingena kuyo yonke into ethengiswayo
ubona kusiba nganeno mpela sesikuliphi izinga
kuzathatha isikhathi size into ezilungelezi ngoba ufuze ukunanzelela ukubana into eyenza kushote amafutha lokhu yikubana kushota nangowayo le engaphandle kwelizwe yameli eyiyethenga amafutha so ungananzela le uthi zitholakale kuyavuzela athi sibe lezinto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe kwenzela ukubana siyitole le mari foreign currency njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi ku-exporter so kuzathatha isikhathi eside into zonke lezo ezifuna i-currency i-foreign currency ukustabilize so ayisikho ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kwakusasa kuzathatha isikhathi
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubekhuluma lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa akobulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni ye-White City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe lo mkhuhlane we-cholera lezinye izizathu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Khumalo, umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lo mcimbi owenkosi mhla ka 8 December ne weekend ezayo ikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha leyanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi izembatho zayo ikho ke amapolisa asethe khona hayi akungeke kuphumelele lokho babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labe ekhansili kobulawayo ngikho ke bathi bona hhayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele nezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona kwaphosa kwalimala abantu yikho ke bathi sizathu ezinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengoba nathi sisiya kukhisimusi sivala lezikolo amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu bazobeka esinye isizathu esokuthi khona le nto eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambili
kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwane
injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwaqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo akade kumele ukuthi khona izigqokiswe ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba amajeji labo bagqokisana izembatho zabo kanti ke lakithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule pho ke lo umcimbi okuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu
simamukela thina njengabantu. Lo ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Okay. Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Namhla iStudio 7 ilo mhlangano kobulawayo lapho okuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo ole devolution. Silentathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Ye, bekwenzakalani namuhla ngokobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube labahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wezabelo. Abantu bathi umbuso wezabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wezabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalela eParliament zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathintambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana lalo umthetho ozahola i-devolution of power uthi susiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguye osezabe baphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezi mali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngisho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalela eParliamente enyeke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye eziphatha amandla ebezikhona njalo kuyini ezikukhulumile?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithule Maphosa, lengcithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizi Dadube.
Ye, wonke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe kumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende na ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sakuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawo wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane nodubo lwamanzi lamagesi. Okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethe thuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba.
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Lo ke intathelisa indaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamuhla ngo 8 kusiya ku 9 ntambama lamhlanje siyabe sihlaziya umumo oselizweni ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia zithi uMongameli Putin uza kuba lomhlangano oyimzuzo emlutshwana ngasese womhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elitshumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni seCasamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni seziqalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukansila wemachia ku ward 15 eLupane umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime izulu seliqalile bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa izinhlanganiso ezisincedayo ezinjengabo lithi obo World Vision bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo bayasixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokomoya omkhathi ukuthi umoya omkhathi lo khona ukhangelela ukuthi sizakuba lezulu elilutshwane. Ngokunjalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi amabele okungadinga amanzi amaningi ukuthi lanxa izulu lingaba lelutshwane kodwa bakwanisa ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sibanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuyeni kumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna lokho elingakani izulu lakathe ezindaweni eziningi lokho nje lihamba lisina qaqa. Kodwa ukukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngokuningi kakhulu ezimithiyo ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka and amafamazi konke labantu nje icommunity kayila mali yokuthi yenelise ukuthi ithenge stock feed. Stock feed isikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Izulu belingakaqalisi like lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yebo kambe abantu balawa ama 10 kgs ona laba hola yabanye nabanye then okwenzakala ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya zona lezi lanxa zingathengiswa kakhulu eGMP kodwa kutsho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukujintsha ibutter trade ngawo lawa mabele.
Unkosazana Juliet Sibanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi kuthole abanca abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabesebelimile.
Kanti sizulu lenhlanyelo ethi sikwezindawo inhlanyelo ifikile yena leholiswa abantu kodwa izulu alikani kahle masimini okutshengisa ukuthi lonyaka liphuzile emnyakeni kwa utshalisa isikhathi nje sabe sesiqalisile ukulima.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abakafaki inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kazange ayithole.
Hayi ukukhanya kulobuhlungu sibili ngoba kasikaqasile lokufaka inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kasizitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu liza kuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday intathele izindaba yethu eswatshisa Spanda uxoxa lomculi wengoma zamaskandi umthabi Sigumbo owazakala ngokuthi ngugomane ekwele South Africa.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abaningi abadabuka etsholotsho. Abantu abaningi bazi umuyike ofana nadube isiqholo sejwane kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Bukandike namhlanje ke sikhona ngale tsholotsho lejakalalo elisakhulayo okwamanje licathula lisezantsi Africa.
Obingelela umthabisi Gumbo umfana oqhamuka le ntsholotsho. Umfana nje okhule ngenhlonipho, okhulele usemakhaya, wafunda khona emakhaya. Umfana nenhlonipho enkulu kakhulu. Lapha emculweni ngibizwa ngelikaNgomane. Ukuthi Ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi Ngomane isithakazelo sethu. Isitemo leso.
Umculo kaNgomane yena ke ulamadlala dese wakhiphile njalo wamenza wangena kulezi ke ezomculo umuntu omthanda kakhulu.
Asemabili ama-albhamu. Elokuqala lalithi uchungechunga. Yaliqukethe nje ingoma ezimnandi impela, ingoma ezilomlayezo ezakhayo. Wathi impela nje nawe uma ungazitholela lona cha uyabhema ukholo. Enesibili lithi lona kufa senzeni na nani yabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafama imidlalo amalanga. Umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba ngoba ngithema ngikhula bengilalela nje ingoma zikabhekumuzi baba bekathenga amakhasethi. Hhayi ama-CD bekungakafiki isikhathi sama-CD kwamakhasethi. Besilalela kakhulu nje amakhasethi kabhekumuzi.
Ngomane yena ke ungomane usebenza labanye abantu kuphela ekukhipheni umculo omnandi kangaka kodwa ke kunesikhalazo.
Uma CD wami ngisebenzela umfowethu akithi ngale Zimbabwe nguye impela nje ongisizayo kwezinye izinto. I-CD kangomane abantu balamukela kakhulu futhi balithanda impela ngendlela nje abasapota ngakhona. Basapota impela nje kuya ukuthi kusuke kushode inkampani ongithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini ekhokhelayo. Useseyimvela kancane mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho hayi ngingabona impela ubuhle bendlela abangamukela ngakho.
Bakulalele etsholotsho, bakulalele eZimbabwe yonke jikelele, bakulalele ngasemzansi wengomane ulelizwi bani ofuna ulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi.
Ubathandi bomculo kaNgomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi ngithi bafowethu aningapheli mandla ngokulalela umasikandi, liqhubeke njalo nesixhasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezo. Angikabi naso isponsa mhlawumbe angikabi naye inomanager kanje into ezifana nalezo, into ezifana namankampani. Kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro ngoba kwezitoro ezinye babuza iindaba zamankampani into ezifana nalezo. So kunzima ukuthi CD lithole esitoro, i-CD lisatholakala kuNgomane leyinduna zakhe kusiyale.
UNgomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe.
Oh noma nje ngithi angiyishiye mina inamba. Inamba yami ithiyona 0844 311 74. Utholakala lapho-ke nakuwhatsapp uyangithola naku-Facebook mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kaNgomane Ngomane Maskandi Music uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho. Ngisibonga kakhulu impela bafowethu bonke abathe basiza ngathi nangifinyelela ivoice yami la kulo msakazo lo.
Luhlelo lwabantu, uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi. Namhlanje kulolu hlelo Woza Friday besilo Ngomane. Onamhlanje kwanele bakwethu.
Siyibonge u-Ezra Chisa Spanda ubexoxa lomculi kaMaskandi umthabisi Gumbo. Siluqeba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.